eNdebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 1 kuZibandlela 2020, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi bakobulawo bathi balithemba lokuthi izifiso zabo zomnyaka omutsha oka-2020 zizafezeka. Kulalokho bafisa ukukwenza kuzaphumelela.
Ngiyathaba kakhulu, lami ngingenile ku-2020, kodwa futhi njalo umnyaka lo ka-2020 ngikhangelela ukuthi kona hhayi imusic yangithi izaqhela sibe ngama-household names the world over.
Uhulumende ubikwa isithi uza kwengezelela uncedo lokudla lemali olutholwa ngabaswelayo olubalisa ama-cash transfers kanye lamasaka e-rice awaphiwa ngeleChina.
Abantu babefuze banike $9 nge-first batch, $9 ikhanda lomuntu, ngabe ngu-4 times 9 ama-user. But ngenxa yokuthi uhulumende wayala wathi khona yena kumele banikwe ngebhondi, so banikwa abantu babenikwa ama-100 something.
Uzulupha imbono etshiyeneyo ngokuthi kuyini abafisa ukukufeza ngomnyaka ka-2020. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Iningi labantu kobulawayo lithi lilethemba lokuthi izifiso zalo zomnyaka omutsha ka-2020 zizafezeka, kukanti lalokho abafisa ukukwenza kuzaphumelela lanxa isimo somnotho elizweni singamanga kuhle. Intatheli zindaba iStudio 7 u-Ezra Chisasvanda uxoxe labanye babo.
Lanxa bedonsa nzima abantu empilweni, abanye bathi kukhala kusizi oqathele ukuphuma lamacebo okuphila phakathi kobunzima bona lobo bebonga umdali ngesipho sempilo. Umnumzana Teddy Ngulube ngudokotela uthi ugangelele ukusiza uZulu odubekayo lonyaka.
Yangiyokuthi ngikwanisa ukuthi ngiphakamise abanye abantu abangelinisiyo ukuba le zinto. Ukubhathi ukuthi ngibhadalele abantwana i-school fees abangakwanisi ukuthi abazintandane abangakwanisi ukuthi bayenelise ukuthi babhadale i-school fees lokuthi baphakamise impilo zabo.
Iningi kalinaki ngodubo lemali, khangele okuhle abangakwenza ngempilo zabo. Unkosazana Francine Thomas ngomunye wabo.
Sihlale si-positive yonke into esiyenzayo, always look on the positive.
Impumelelo enkulu kulomnyaka.
Ngiyathaba kakhulu, lami ngingenile ku-2020, kodwa futhi njalo umnyaka lo ka-2020 ngikhangela ukuthi kona hayi imusic yangithi izaqhela sibe ngama-household names the world over. Apha mina ngisebenza esifithwe 8 songs that is melele nje ukuthi kona sifike emaphethelweni ka-2019, but soon as I hear this call.
Kukhona abathi umnyaka ophelileyo ka-2019 wawungamubi kakhulu kubo, ngoba kukhona okwabajabulisayo lenzuzo abayitholayo njalo.
Mina igama lami nguDingani Mpofu Nyandeni, insizwa yezinsizwa. Yes, u-2019 ule kahle kancane, ups and down, but what I'm glad of, ngithole i-award e-Rainbow Hotel as the best barista in Zimbabwe. Lokho nami kunjabulisile, but ku-2020 into engikhangelileyo ukuthi nami ngithole umuntu wami, ngibe nomfazi, ngibe ne-coffee shop yami, nami ngenze ibhizimusi, ngibe nesikolo sokuthi futhi ngifundise abantu ukwenza amakhapachino, amalathe, amadizayini.
Unkosazana Beverly Mpofu ngumbalisi uthi iholo lakhe lincane kakhulu, njalo yena lonyaka uyachiya umsebenzi ayedinga amadlelo aluhlaza.
Isifiso sami sika-2020 ngisokuthi ngishiye umsebenzi wobubalisi kwelakithi, ngibhalele kwamanye amazwe njengabo-South Africa, Namibia, ngidinga umsebenzi lapho kule mali engani ngcono khona, engani sathenga khona, kumbe ukuqala ibhizimusi lokuthengisa izinto zenalezi ezisetshenziswa ngabantu nsuku zonke ezinjengabo sepa mafutha
amaphupho okuphumelela khona kuningi labantu umnyaka omutsha ka 2020 sesungenile kodwa amanye azahlala engamaphupho nje nxa isimo somnotho singaguqukanga saba nobubelo bathi akulankwali yaqhondela enye kunjalo la kuZulu weZimbabwe lo nalowo uyazibonela ngimele studio 7 ukuthi uzethunqa igama lomngeza Jesus Banda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uhulumende ubekwa isithi uza kwengezelela uncedo lokudla le mali olutholwa ngabaswelayo olubalisa ama cash transfers kanye lamasaka e rice awaphiwa ngele China. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana Paul Mavima ubikwa isithi ababethola amadola alichumi kuphela sebezathola angamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 njalo imali le iza kwengezelelwa. Kubalwa leyo mnyaka odluleyo okutsho ukuthi iza kuba backdated kusukela ngo-January 2019. Umnumzana Mavima uthi uhulumende usebeke eceleni imali eyibhiliyoni eyodwa yamadola kulolu hlelo. Uthi inani lezigaba izithola loluncedo liza kwengezelelwa lisuka kwezingu 23 lisiya kwezingu 33 kuthi lezo ezisalayo zithole usizo lwe-public assistance program. Uphinde wathi imuli zemaphandleni kanye lezedolobheni lakoBulawayo leHarare zizaqhubeka zithola isaka le 50 kg rice nyanga zonke lezo eziswelayo. Lokho kwenzakala inhlanganiso ye-World Food Program isithi isengezelele uncedo elipha abalambayo ngoba inani labo likhuphuka. Ukuze sizwe kunenga lolu daba sixoxa lesakhamuzi seBhinga unkosikazi Fepi Dube.
Ngamechane engakubonayo abantu babefuze banike $9 nge-first batch, $9 ikhanda lomuntu ngabe ngu-4 times 9 ama-user. But ngenxa yokuthi uhulumende wayala wathi khona yena kumele banikwe nge-bond, so banikwa abantu babenikwa ama-100 something one muntu. But kibo ayizange ifike ingama-100, banikwa ama-$80 ikhanda ngamunye ngamunye. Then abantu bathi benikwe benjalo ezitolo manti abezitolo labo bakhweza amabhaketi omumbu lempuphu yakhe yakhwela ngamhla lokho abantu benikwa imali. Irayisi yanikwa izinduna, izinduna zanikwa 100 bags induna ngayinye ngayinye.
Sesikhangela ke okunye ukudla okwakuphiwa nguhulumende ukuthi okwe-social welfare okwakuvele kuphiwa abantu.
Okwe-social welfare mina khona besinampande bagcine i-social welfare bebenika umumbu but bagcineka thethi ngo-October, November bazizanga lutho, December bazizanga lutho. Ukhuluma kunje sokathethi esililweni akulalutho, abantu bayafa ngendlala. Uhulumende sesindwa abantu okuthi kuthiwa khona abantu bayazuza akula, njalo izimoto akula. Inhlanyelo kathesi bebeletha inhlanyelo abantu bayakhipha ama-$13 ukuthi azuze 10 kg, i-fertilizer $33 ukuthi uyiphiwe because of i-transport. Kwenza ukuthi hayi izimoto zabanikazi anti yabo sesiqalise ngezililo sokuyasiwa ngendlala.
Ngesililo kuhambe njani lapho?
Hayi umntwana lwana wazalwe ngakhulumi but ubesidla wenxa ikhamba ubehambe ngumuntu ogijimayo. Athi lapha yakhona ungavela umkhuze uyayekela aphinda akhangele kweyinye indawo. So izolo ubesele yedwa njengoba abazali kuyindlala bebehambe bayadinga ukudla ukuthi engxenye bayabhiwa. Ngokuyakhangelwa kokudla because kwaholiswa ebusuku abantwana bebodwa ngekhaya bengabantwana bodwa batshona bebhukutha ezizibeni esezingamadaka watshone seyitshona khonaphana umntwana lwana umntwana osekulile ole 15 years. Isiziba sakhona siyatshona, yena uhambe waya kwesinye isiziba esingasole siyana esingatshoni.
Lo nkosikazi Phoebe Dube ohlala esinampande eBinga sixoxela ekhona le eBinga. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela izifiso zabantu labakuhlela labahlela ukukwenza ngalomnyaka esiwusungula namhlanje. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owake waba yinhloko kahulumende yakwele Guinea-Bissau, njalo waba ngumkhokheli webutho lalelo lizwe u-Army General Umaro Cissokho Embalo unqobe kukhetho lokudinga umongameli walelo lizwe olwenziwe ngesonto ngesilinganiso sokwedlula amashumi amahlanu ekhulwini 54. Abasinde kungozi yokudubuka kwebhomba ebelithiywe ngamalwecatsha esigodlweni seSomalia iMogadishu lapho kufe abantu abangamashumi athoba mnembili lanye babikwa lokho besesibhedlela njalo iningi labo selikhuluma ngokwabehlelayo. Ugatsha lwezomvikela kwele Melika soluthumele amanye amasosha angamakhulu ayisikhombisa lengxenye yalo i-750 ukuyangezelela lawo avele ekhona emhlubulweni we-Middle East ngemva kokuhlaselwa kwesigodlo someli we-Melika kwele Iraq. Umongameli Donald Trump wethesayele Iran umlandu wokubangela ukuxokozela kokuhlaselwa kwesigodlo seMelika. Namuhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sikhuluma lomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Broadford Community unkosazana Judith Isabel Dlamini. UChris Gande weStudio 7 uqale ngokumbuza ukuthi bangene njani umnyaka omutsha.
Singene kahle.
Ye, bekwenzakalani?
Bekufanele senze idili but then mina bengezwa kuhle so ikhosingazange science idili.
Ubungezwa kahle ukuthi ubulele phansi yini kumbe ubuzihlalele nje endlini?
Bengihlezi endlini mphumulo.
Manje ubona njani umnyaka nalo esiwuqala lamhlanje ukuthi unga umumetheni ngokubona kwakho ngomnyaka othembisayo yini?
Siyazama lathi esikuzamayo kubona ukuthi singachova ezinye izinto kulomnyaka. Ngasingakwenzanga kuhle ngaleli. Ngomnyaka lophelileyo kulo mnyaka ozayo sibona ukuthi sizenze ophumelela kusiya phambili.
Yona inhlanganiso le oyimeleyo eyezizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapha inkulu okunganani labantu abaningi okunganani?
Hayi, ile more than 100.
Lonke lisedolobheni leBradford. Ungasitshela ukuthi lina njengezizalwane zeZimbabwe inhlanganiso yenu kuyini kahle kahle ekwenzayo?
Le ngiyaziqhenya ngabantu abalibandla labo ibandla lonke siyancedisa lapha ngoba siyahlangana labantu ukuthi umuntu uyabe esebhujelwe abantu bayahlanganisa imali sincedise ukuthi silondoloze abantu ababebhubhelela umnyaka ophelile ngalesi sikhathi omunye umama wahambe ekhaya washona umntana akho lapha ulama-mental problem so sahlanganisa imali sabona ukuthi siyachaya imali sancedisa abantu ekhaya so even lapha umnyaka wonke abantu bayashiywa siyashaya izimali sincedise kumbe umuntu engagula futhi siyashaya izimali ukuthi sikuthi sibambane sincedisane.
Liyake lihlangane yini njengenhlanganiso kumbe ngokukhulumisana nje ebulenjini be-internet?
No, siyahlangana every Monday. Sibukile i-church yami e-Life Church sile venue iZimbabwean Community Group abahlangana khona so sile booked place every Monday siyahlangana sikhuluma ngento ezithiyeneyo.
Akusitshela ukuthi ukuze ube lilunga kuyini okufunakalayo ngaphandle kokuba isizalwane seZimbabwe?
Ukuthi ubuye kuphela akudingeki lutho ukuthi sinike igama lakho bese sikufaka khonapha egroupini. Siyakhuthaza nje bonke abantu ukuthi bebuye lapha ngoba enye into esesiyibone lapha nasakhuluma abantu imchadi iyachitheka abantwana ngoba kunjena kunjenjena abanye bethu basebenza nge-New Year. Abantu babesebenza abantwana basala beyibo bodwa. So sizama ukuthi sihlangane sikhuthazane ukuthi imizi iqine. Nganxa abantu besilo abantu behlanganise. So asikho ukuthi i-group le imeleli i-funeral kuphela kulezi zinto esizenzayo. Nganxa abantu bechada abantwana sihamba siyelaya. So ukuqoqela into ezehlukeneyo asikho ukuthi sikhangelele imfa kuphela.
Ikhona yini imali ethayiwayo ngamalunga enhlanganiso?
Yes, amalunga owawathesi sasithi nxa kule nkathazo sitshaye ama-20 pounds. Ogogo betshaya ama-10 or 5 pounds. A few months ago, saqoqa even abanye ababevele eZimbabwe ukuthi bazazibhedlela ekhaya. So ngeyinye into le siyikhangelele ukuthi siyenze.
Lo nkosazana Judith Isabel Dlamini, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwean Broadford Community, ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseBhilitane. UZulu upha imbono etshiyeneyo phezu kokuba kuyini afisa ukukufeza ngomnyaka ka-2020 esithi ngoba waka-2019 ubunzima kakhulu. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu libonga uNkulunkulu ngokwanelisa ukugqiba umnyaka 2019. Unobhala wenhlanganiso yomanyano wamabandla okholo lwesiKristu eZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mthatha, uthi bekungelula kumuntu wonke weZimbabwe lonyaka.
Indlela ezoyenza ukuthi inotho yelizwe iphumele phambili izodinga ukuthi amaZimbabweans onke afake amakhanda ndawonye. Avumelane ukuthi i-economy esifunayo sonke yi-economy enjani. Uzodinga ukuthi sithole indlela yokuthi singayiyaka njani indlela yokubambana ngezomnotho esingathi i-social contract. Ukuze sonke sibonisane ukuthi umnotho lo ungasebenza njani ukuze umuntu wonke athole laye indlela yokuthi adle lokho okufanelayo.
Umfundisi Mthatha uthi bakhona abekade besenza imizamo yokudinga indlela zokuxazulula inkinga uZulu abhekane lazo ngo-2019 kanye labakukhangeleleyo njengamakholwa esiKristu eZimbabwe.
I-40 years yithi abakholwayo ile yini significance ngoba 40 years abantwana baka-Israel bahamba enhlane sebephumile eGipita bengakangeni kuleyo promised land uNkulunkulu wayebenika yona. Lathi lapha eZimbabwe sesihambile 40 years sesiphume kule colonial period. Sahamba 40 years ukunye kuhambe kahle kodwa kule zinto eziningi ezingahambanga kahle. Abantu abaningi balahla ithemba lokuthi izinto zingalunga.
Umcebisi Ngwenya osakhulayo oveza isifiso sokuba ngabe umumo uyaguquka ngo-2020. Yena ke ukhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba adinge abacebisi uqobo hathi labo abamtshelela eceleni njengalokho owakusenziwa ngesikhathi sombuso kaMuyi umnumzana Robert Mugabe.
Okumele nje sikwenze eZimbabweans ukuthi umuntu onjengalowo upresident esilaye khathesi upresident Mnangagwa athole the best advisors in the country. People abangasoze besabe ukumtshela iqiniso, abantu abangasoze besabe ukumtshela ukuthi hayi lapha izinto ziyonakala nje kungenxa yalokhu lalokhuyana, lapha izinto zonakala nje kungenxa yalokhuyana. Ngoba angaba lama advisors anjengakamgabe abemtshelele eceleni all because bona bafuna ube bentshontsha. Sizaba siyabuyela futhi khona phana esasikhona.
Wengeze uNgwenya ethi lakwezombusazwe ufisa ukuba khona kwamabandla aphikisayo alakho ukufuqa uhulumende okhona ukuba alumisise okonakeleyo uZulu athole impilo engcono ngo-2020.
Yebo ikhona iMDC, ikhona iMDC Alliance, kodwa ayila phansi eyayilayo iMDC Alliance ngesikhathi uMorgan Tsvangirai ekhona. So ngimange ukukhangela mina ngibona ngani labo abezani PF card esiba relaxed ikubona bengafuni ukulungisa izinto lanxa zonakale kangaka ngoba bazitshela ukuthi hayi kuvele asila opposition asila abantu abangasitrethena nakulabantu abangasithathela umbuso wethu lo.
Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Japhet Moyo uveze ukuthi umnyaka ka-2019 beunzima kakhulu uzulu lwezisebenzi sebesidla imbuya ngoluthi abantu sebengabathi imibuso yangemuva yayingcono kulokhona khathesi ngenxa yesimo kwezomnotho.
Indlela abantu abadubeka ngayo kwamanje yiyebangela ukuthi uzwe abantu besithi uMgabe wayengcono, uSmith wayengcono, ubani wayengcono. Ngokuthi phela abantu bakompare kumbe ukuthi balinganisa umbuso kumbe indlela abaphatha ngayo okwamanje lezolo. Kodwa iqiniso ukuthi labo bantu sibili babengangcono. Angaza ke sithi umbuso kaSmith wawungcono njengoba wawukhetha ke abamnyama labamhlophe.
Umoya uthi ulethemba lokuba u-2020 uzokuba ngcono kulo 2019 kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Izisebenzi ziphathwa lucuku nje ingxenye okwedlula isikhathi ke esombuso wamakhiwa. Kumbe singathi ungani kwabanye abanengi ke kuyafanana ngokuba okwamanje ilungelo lesisebenzi loba nje iconstitution yelizwe isitsho ukuthi silelungelo. But i-enjoyment kumbe ukuthi silikholise hayi kuba lobunzima.
Uzulu uthi uyathandaza mihla ngemihla ngendlela ezehlukeneyo ukuba uNkulunkulu angenele kunkinga abhekane lazo ezibalisa ukuswelakala kwemali yakuleli leya kwamanye amazwe, ukuqhubeka iphela amandla eyakuleli, indlala, ukuswelakala kwabodokotela ezibhedlela lezinye inkinga. Abaningi bafisa inguquko kusimo somnotho lesombusazwe inkokheli yanelise ukusebenzisana besithi isimo esikhona sesisenza kungasebenzeki kuhle okuyisimo esesikhona lasedale lephalamende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kulabanye abathandabuza ukuthi kuzaba lenguquko lonyaka kwezomnotho lendlela okubuswa ngayo ilizwe. Bathi bahlupheke kakhulu ngomnyaka ophelileyo, okwenza belahle ithemba lokuthi kuza kuba lenguquko kwezomnotho lokunye elizweni. Kodwa umnumzana Malaki Nkomo wokubandla lezanu PF futhi abantu kumele babekezele njalo bazimisele ukuguqula isimo sabo. Usungula lingxoxo esilethulele ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Imizwe vele ngowalo ukuthi ilizwe likhiphiwe ngendlela efanele sikufanele ukulinge nohulumende nakufanele abe layo naleyana indlela vele ahlale ekhuluma ngayo sekuthi uma nxa kule ndlela zokuthi kufakwa ama-irrigation endaweni ezilekuningi izinto emaplazi laphana mphathiswane kufakwa ama-irrigation ikakhulu lapho kulamadama abakhulu ubona yiyo indlela engenza ukuthi khona indawo leyisiphinele kuyo ubona ngani yiyo indlela engenza ukuthi abantu bezifakwe bakhiphile baye phambili.
Sesilobaba ke umasuku ecingweni.
Umzalathi sizamile nje ukuthi indlekathi sazisela nto esingake sayifanisa nakudala kodwa hhayi sisenge savuka sesikhona la sekuda kulo mesiko ngendlela esazivele ukuthila ngayo nakathe sipele yazi laphana sasingalali sijabula ngoba into zakhona zazikhona okwamanje sekungithe ngiyeyinkinkini ukuthi sivuke singakaphilileyo lathi sesingende ku-2020.
Ye ubona ngazani pho kwini okungaguqulwa lo nyaka wezinto abantu baphile ngcono?
Abantu bezimbabwe yasizikazimele zona ngibabo sibi ngamandla sibile hhayi ukuthi singamelela laba ababusayo ukuthi kumbekule nto abakasinikeza zona bayafana zindila zantabanye nje kuphela njengoba ubone ngawo akulalitho lingamuntu yatshengisela ukuthi kube kuphile ngaba khona.
Baba Nkomzulu umapa masuke sithi ubona ngani yena akulalutho luzaguquka lo nyaka pho abantu abangani bayathandabuza ukuthi kuzaguquka ungabatshela uthini ngokungenziwa eZimbabwe kwezethu guquke?
Ngiyakhayela kunjenje abantu batshelwa ngendaba yesinkwa ukuthi uyabenza ama-bakeries. Kunezigaba eziningi ezikulandelele ngathi lolo hlelo ziyaphila, abantu sebephila, omama sebepheka izinkwa bethengisa, abantwana abasanandi. Sikukhangele koku luhlelo oluthi nguhulumente. Kodwa kwezinye indawo uzathola ukuthi lolo hlelo abanye abantu baya beluchothoza. Abaluchothozayo babuyela emuva, bagcina bekhala. Abalusekelayo balusekela bagcine labo sebebuntu labathuthukisa. Njengoba ngikhuluma ukuthi khona ukunjenje kulezinto, kule nhlelo, kulama-irrigation, kulezinto eziningi. Thina ngabe siyakulandelela ukuthi uhulumende uthi asenze lokhu. Sonke njengamaZimbabwe silandele khonoko ofuna uhulumende asisekele, siyathuka sonke.
Ye, siyakuzwa kodwa nkuke nxa ukhuluma ngokupheka isinkwa lapha. Nxa sikhangela-ke izindlu zenzana ezabunjwayo babankomo ukuthi ngezokupheka isinkwa, ungazani phela izindlu zokutsha izitina, uyabona abantu yinko becotho.
Yeso
manje phela abantu khaya zazisebabuyela kakhulu emuva inkomo ukuthi vele sutshaya izupheka isinkwa esasile nhlabathi, yabona abantu bayakhuluma la.
Esingakutsho ukuthi asomana basikhuluma ngohulumende okumasayensenzi ukuthi khona amanye amazwe ofana isikhathi khona lezi zinto ofana isisebenzise kuba nzima yinje ngendlela ukuthi thina sodwa amaZimbabwe sikhona isikhathi esikhona elizwe lethu amasayensenzi. Kanti-ke nxa sesikhangela thina ukuthi ngokwethu esikukwanisayo okuncane esinakho yikho fani sikusebenzise, siqale sime ngenhlabathi ngoba angaze ngisiwena esiwenhlabathi isinkwa zakhona ngendlela okubeka ngayo. Kodwa iqiniso elikhonayo ukuthi
laba ngabanye abalandeli bomsakazo weStudio 7 abakhulume loKibs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulele ebulenjini bokuxhumana kukhasi leVOA Ndebele. Solo othi kumika kwamela silethemba liwukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani-ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamhla. Iningi labantu kobulawayo lithili lethemba lokuthi izifiso zabo zomnyaka omutsha ka-2020 zizafezeka. Uhulumende ubika isithu uzayingezelela uncedo lokudla lemali olutholwa ngabaswelayo. Walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana
bama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.